umnumzana uDube Mkombwe usethengiwe useyizana sabusimangalisa abanenge esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anza ke mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku triple C uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapha asuka khona esehlanhlatha iganga esechiya lapho kulabanengi khona esesiya ku-PDP eka yabo Tendai Biti bafika ngale behlukana wa labo Tendai Biti yena wayahamba labo Matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo from that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why se compromised so nxa sisithi kasimazi ku triple C mbona ngani kuyayo kuliqiniswa asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku opposition as long as silabo Dube Mkombwe ukuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphili akadudli kuyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa ukuthize ngoba siyabe sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezano izano yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so inxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi sibathi hayi bakithi ngale ngatshedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hatshi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.